sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJunga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu, mhlaka 11 Ncwabakazi 2023, noPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeDedele Victoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile sibili uba uChitapi, noma nje simhlonika sinathola ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act isiguquliwe.
Umthethandaba waphezulu owe-High Court namhlanje lahlele khatshana isicelo sowaye ngenkokheli ye-ZANU-PF uMnumzana Xavier Kasukwere esokuthi i-statutory instrument silahle ngoba sitephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa kugidwa kunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo eviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeDede leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. UMnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into abayiholayo, uholisa khona le mashonarendi ngapha ematebrendi, akula lito efikayo. Akula into efika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 76 years, akula into bayitholayo, but ngale emashonarendi bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banale sobari kushukeka bari kumagori bari kujaikwa vavura museveni so ndisiri kuti yateni vana vekuvaaoka mumwe muzimbabwe vokara mbavona so ndisiri kumusekenda siri kuti ingalo dzawanjirira kuti muti agwase kuvira agwase vana vesuvadzioke kunyika ikarikwemu yakavete chii.
Uchamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini, njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll, engeza ukuba kuningi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingobela phambili ingabe ingobela phambili ilethwa lidombo ngalikhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa. Ngalikhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ePhalamende lapho ekhokhela khona. Na iPhalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona. Now nxa ungu-speaker kumbe lowo okhokhela ePhalamende asiwe speaker walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla leZanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The voice of America.
Umphetandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa izikondiso ze Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yiZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe haya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande, yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asinqumo lwethu thina sithi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe, njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokhu abakudingileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023, ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lila lingaguqula umthetho we-Electoral Act, kumele-ke ungasebenzi nxa kuyikuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njalo-kunjalo sizabona ukuthi singamise sibili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana nalokhu akuthileyo, ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela ukuthi amana ngaza sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court, ngoba thina sithikithana nokubona kukajustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi angiguqulanga lutho, ngoba nxa kuthiwe amalanga ebe yi-14 setshintshiwe aba ngamathathu, sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi uthintshela. Nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma art, mina seyazo kumele ayingasasebenzi nxa kuyinkinga ngale lokhetho selukhanjiwe. Futhi ukuthi umthetho lo olethwe i-SI 148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni, kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo, hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho, zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhethweni, kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje, kodwa lo olethe udaba lakhe umabhemangana azangane ngisho ukuthi akhengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ube ngekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethi ethu na ukugqekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi, kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iindaba zakhona, ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandilwa. Sekungani kwenzela ukuthi nje kule minye phakathi lapha emasweni emnangagwa ngani kafuni sibili kubona ezenzezakasikele lapha ekhona ekhetheni, ngoba ngani yesana ukuthi ngamthela iindaba zakhe. Sibe manjalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe lokhu esimcelayo, ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sylvia kaSukwere owababa isiphathamandla seZANU-PF limuzwe ekhuluma ecungweni lapho lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ngcobakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amababandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwazana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lapho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo, noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Ngasikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo. Okumqoka ukuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali, kulokuthona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngweZANU PF kumbe ngweCCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele namfazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, ikwesi kuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi ukedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nabafazi bengene bonke banabo 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hatshi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzakala, yonke izinto ziphongba yinto ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bamele bayivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu eZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uzulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele beseluphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela eParliamente lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezek baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lolwenziwa yizekhi luright, sibili lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections, election date seseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So yikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi befundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Siyalwamukela uhlelo voter education baphuza ukuluqalisa. Siyalwamukela uhlelo education baphuza ukuluqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotsha uyaluncoma uhlelo lwezekhi.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezekhi ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuzekevalwa ngo-7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizo enu abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liye-checka, then even liyakwanisa uku-checka ngamafoni enu. Ungatshaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Nibe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela ukansila, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezekhi lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238 njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezekhi. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzekhi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday,
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre kobulawayo, kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obetshaya ingungu ama-drums bengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi zeJwane ababi zeJwane. ababili lava ababhubhele engozini yomgwaqo osuka koBulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Ekhuluma embuthanweni nobabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabukile ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yilufa nabo abanye bephambi kwethu, abanye siyabakhangela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo. Sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artist. Hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go. Unite for a cause.
Uthathe wabo wakathe mikosi Mavili Mpofu othole kulingozi uNkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthe mkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana noMaviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi zangingenela uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla ade libasapoti abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlukini ngonkwali
ma-eli lawo Maviri, hhayi lisishile isikhala esikhulu kakhulu, lisise ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina okwethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandizana ucula ekoBulawayo ukhala ezimathozi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni. Isihluku esingaka engathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwo. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu ukulahlekelwa ngumaeli lomaviri. Sinethemba lokuthi la majaha seleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu samunye uElvis Mathews kadiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotho, lapha zanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayeluveve koBulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathews, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu, esindizezwane yisizwe.
Nanka amaqembu ezomculo azachaya kuze kuse Tsholotsho ephelekezela abangani babo. Yimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Hey, iqembu lelo ele insindizejwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uMaeli kanye loMaviri. Kulife Talk namhlanje likhumbule ukubana sikhangela ukusabalala kwenkokeli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe. Sikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho. Sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah.